So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaziku 1 lwezi-2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithi izaqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo.
Siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokho esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala, bakunanzelele kusesemasinya.
Ibandla le-CCC lithi ibandla elibusayo le-ZANU-PF yilo elaqala ukukhankasela izijeziso zama-sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe, kodwa namuhla selisithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabe-CCC.
Ubaba uMthwanga laye ngo-2017 waphuma mhlophe etshela uMgabe sithi engacathi ngama-sanction. Uma uMgabe engazi kulungisa into zama-sanction, kachiye ubupresident.
Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi.
I-mammogram yangkhona kayisebenzi. I-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient uhambe uyezithengela. I-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi.
Imbongi elodumo u-Obed Dube ukwele Ghana lapho anxuswe khona emcimbini wabasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi nxa kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSenis Banda uthi iChristian Alliance isebenza lohulumende, amanye amabandla kanye lezinye inhlanganiso ukukhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi engabangeli udlakela phambili kokhetho luka-2023. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ama local peace committees ethu ngenxa yokuthi kube lobudlwangudlwangu njalo lokuba sesikhangelela ukhetho luka-2023 sebeqalisile ukusebenza beqinisa ukugcina ukuthula ezigabeni zabo ezehlukeneyo. Lokhu bakwenza ngokuthi okokuqala siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokho esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala, bakunanzelele kusesemasinya njalo bangenele kukhulunyiswane. Okwesibili, luhlelo lokusebenza lama-political parties wonke sibafundisa ukuba kambe nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula, njalo bangakhankasa njani behloniphana bengalwi. Njalo sibancedisa ukuthi wona ama-political parties ekwanisa ukuba lenhlelo abangazenza bebonke, njengalokho esakwenza nge-National Day of peace, okokuthi tibebe lesivumelwane sokuba bazakhankasa bengalwi njalo bengasebenzisi udlakela. Lokhu sifuna ukuthi kumemetheke kungene ezigabeni zonke zeZimbabwe. Njalo siyananzelela ukuba izeki vele yona ilakho ukuba isebenzele ama-political parties esigaba salo okuthiwa khona i-political parties liaising committees. Sisebenzisa khonokho siyakwanisa ukuthi singene sikhulumisane lawo ama-political political parties ukwenzela ukuthi kube lokuthula kungabe lokulwisana kungabe lomuntu ozalahlekelwa impilo yakhe ngenxa yokuthi sokuze isikhathi sokukhetha
liyaletha yini umahluko balilalela yini abantu ukuthi singabona izenzo zigoqoka ubudlwangudlwangu ubunciphi kusiyafika ukhetha
thina siyakholwa ukuba ama political parties ethu amalunga awo ngabomakhelwane ngabantu abahlalisana bakhonza bonke ngakho ke kuqakathekile ukuthi khonoko ukuthi singabomakhelwane kube into esiqhakathekisayo kakhulu ngoba ukukhetha kuyabuya njalo kwedlule kodwa ke umakhelwane kasoza suke lapha hlala khona liyabe lokhu licelana isawudo licelana izinto ezinenge yese silenhlelo ezenza ukuthi bona ama political parties nxa bevumelana bekwanisa ukuthi bekhankasela ukuthula silabo sibe bhode njengalokho abakwenza emakhokhoba betshela izakhamizi labo bonke abantu ukuthi hayi loba bezinhlanganiso ezehlukeneyo lalo ayenza uhlelo lwakhe kungalakula kungala kutshayana siyananzelela ukuthi lokhu ke ukuthi nxa kusiba lokhetho eZimbabwe kube lodlakela bese kusiba lusiko olukhona kusukela kudala ngakho kuyothatha isikhathi ukuthi lusuke thina sisebenza indawo yonke eZimbabwe kungabe kumbe lapha eMathabeleland eMaswingo eMiglands kusiya ngale eMashonaland siyabe sikhona sisebenza ngabafundisi uyiba abancedisayo kuyathatha isikhathi eside kwenzela ukuthi lokho kulunge njalo ke lolu hlelo alwenziwa yithi sodwa njengababandla njengeChristian Alliance kodwa amabandla ayehlukeneyo enkolo ayayenza siyakwazi ukuba kulamabandla ehlukeneyo alenhlelo ezehlukeneyo njalo thina besihlanganele lamabandla ngaphansi kwalolu phawu esithi thina iChurches Convergence on Peace on Conflict and Peace lapho esihlanganelana khona labeKatolika labeEcumenical Church Leaders Forum leZimbabwe Divine Destiny sikhankasa siphansi endaweni ezehlukeneyo nxa konke lokhu sesikuhlanganisa kuyanceda ukuthi kulethe ukuthula kulethe indlela ukuguquka indlela abantu abenza ngayo izinto siyazi ukuthi kulobufakazi obuthize njalo buningi lapha de kumele khona kube lemsindo kungabi khona umsindo lalapho ke sesizwe khona kuliwa ematobo einsiza le ndawo ezinye esiyabe sizwa khona ukuthi hayi kube lodlakela siyahamba siye khona ngale kube lokuthula kube lokuzwisisana ngoba liZimbabwe ngeyethu sonke loba sibona izinto ngendlela ezehlukeneyo
lo ke ngumfundisi uSenis Banda umqondisi weZimbabwe Christian Island Alliance obeqoqa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo Ibandla lesisi lithi ibandla lezanu PF yilo elaqala ukukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi afakele ilizwe izijeziso zama sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe. Kodwa leli bandla lithi lamhlanje selisithi izijeziso lezi zanquswa ngabe CCC. Kuyona le inyanga isisanda kuyigqiba kuqutshwe imicimbi embalwa elizweni kunye laphandle. Kusolwa izijeziso zenotho ezetheswa enye inkokheli yebandla lezanu PF kunye lamankampani athile alobudlelwano lebandla elibusayo. Wona amazwe angentshonalanga ayalandula ukuthi izijeziso lezi yizo ezibangela ukuthi umnotho welizwe ube buvilibana. Amazwe la apha njengezibonelo usizo abalupha ilizwe olwedlula izigidi ezimbalwa ngomnyaka. Ibandla lezanu PF lithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabebandla le-CCC. Ngesizwe amazwe omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona.
Batshela abantu amanga ukuthi ama-sanction abizwa ngama-opposition political parties kakhulu i-MDC isathungamelwa ngubaba uTsvangirai. Okwakhathesi baqamba amanga njalo bathi CCC yiyo ebiza ama-sanction. Mahlabe Zulu liyakwazi ubaba okuthiwa ngu-Edison Zobho waye yi-spokesperson ye-Patriotic Front wacina ekhuluma esemelela izanu ngoku wayo ngo 1978 esithi amazwe angananzi amalungelo abantu abhidlisa abantu abachaya omama atshontshayo ale corruption kakhulu lawangalandeli constitution abamathi ngama rogue states akufanele ukuthi bafakelwe ama sanction yikho ke siyamangala namhla ukuthi izanu siphika singanayazi kanti bona yibo ababezwanana lamakhiwa eBritain ngesikhathi saleso yikho baze babawinisa ngo 1980 ngaba babengabangani bamakhiwa ubaba umthwanga laye ngo 2017 waphuma mhlophe etshela umgabe esithi engacathi ngama sanction uma umgabe engazi ukulungisa into zama sanction gachiye ubu president namhla siyamangala ukuthi nguye njalo umthwanga sehlabela nsuku zonke esithi ama sanction abulala ilizwe basebeswele ukuthi bangabusa njani sekhohliwe ukuthi kulama rap kulama video ivideo yakhe ephuma mhlophe sithi uma siwehlulekile ukubhidliza ama sanction noma ukulwa nama sanction chiya umbuso chiyela abafana abancinyane konke lokhu kuyabambana le philosophy le system yezanu lokukhuluma kwezanu ngoba izanu yi system kaso umuntu oyedwa ubaba uzobho laye ngomnyaka ka 1978 kwagcizelela kakhulu esithi ama sanction afanele afakwele ama government lawo angalandeli i democracy i rogue government umthwanga laye waphinda wangena khonapha namhlanje mahlabe zulu sizama ukuthi njenge triple c simele uzulu into yama sanction likwazi ukuthi yavela kuzanu izanu icatsha ngawo akula into enza ukuthi singaphumeleli ama sanction athiwa abantu abalutshwane hambane tiyazwa libone ukuthi batshontsha njani igold lengoda esithi ngama diamond yikho ke lakhathesi amafactory amaningi avaliwe baletha indigenization act ethi umuntu omnyama akathathe 51% abanikazi bathathe i 49% kwabhidliza umnotho lokho ngaphandle kwakho konke into yabhidliza umnotho yicorruption
lawo ke ngamazwi esikhulumeli sebandla le-CCC umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasimanda usithumele amazwi la ekobulawayo Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi. Umfufu yinyanga yokunanza umkhuhlane wemvukuzane yebele mnyaka yonke. Lo nyaka kuqutshwe inhlelo ezithiyeneyo ebezinqwanele ukuphathisa labo abalomkhuhlane lo kanye lokulimukisa uzulu jikelele ngokuqakatheka kokuzihlola lokuhlolwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ubanjwe kusaselesikhathi. Kodwa ukukhathazayo kuswelakala kwemitshina yokuhlola imithi yokwelapha kanye lenhlelo ezinceda labo abasilayo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lowasinda kumkhuhlane lo unkosazana Thokozani Khuphe owabumba inhlanganiso ethiwa yiThokozani Khuphe Cancer Foundation enceda labo ababanjwa lumkhuhlane.
Udaba lwekhensa lunzima kakhulu ngokuthi ukwelatshwa kwangikhona buyadura ungaqeda ukwelatshwa akula i-post trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through counseling and so on akule sikhuluma nje khathesi kunjenje impilo eyiyo i-public institution okumele ukuthi abantu abale cancer beyelatshwe i-mammogram yangikhona kayisebenzi i-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient ukuthi uhambe uyezithengela i-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi.
Nje izigulane zithola uncedo ngapi?
Okukhona ngokwama private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibhi. I-mammogram kathesi $100. Imithi yangkhona ekhemo i-cycle yodwa ikuma $200. Lapho umuntu kwesinskathi fanele uyenze ama 8 cycles njengami ngayenza ama cycles angu 8. Usuka lapho uyenze radiation for 6 months. So yona i-treatment yangkhona sikhuluma njenge kathesi ayikho. What more lawa manye ama post trauma services akulantu enjalo. Sikhuluma njenge kathesi yizinto okumele ukuthi zilungisizwe.
Njani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo.
Yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi i-cancer isibulala abantu abaningi kakhulu. Kumele ukuthi ama services zonke lawo bekhona. Kube lama screening facilities, kube le treatment ibe available, abantu ibe accessibility, ibe accessible futhi abantu benelise ukuthi nxa bengabanjwa i-cancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile, kodwa konke khona lokhu akukho. So yizi izinto esibhizi sikhuluma ngazo, yikho sisithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola, libe libamba bamba amabele. Nxa kuyi-breast cancer ungathola kulento ongayizwisisiyo, gijima uhambe uyehlolwa ngokuthi ngabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangikhona uchipile. Ingabanjwa isiku advanced stage ukwelatshwa kangkhona kuyadura. Yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives.
Lo ke ngunkosazana Thokozani Khuphe osinda emkhuhlaneni we-cancer njalo engumqondisi we-Thokozani Khuphe Cancer Foundation. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulesisebenzi esisebenza ukunonisela esibhubhe ngemva kokudubuka kwetanka kade elivala isikhala laselidubuka. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zeLobengula West kobulawayo sezimanyene zabuthelela imali yokubhadala onogada kulandela ukuqonga kwenani lezehlakalo zobudlwangudlwangu elokijini leli. Leli phephandaba lithi kulabantu asebelahlekelwe imphefumulo kuleli lokithi ngenxa yobugebengu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela ku Studio 7 kubahlakazi nabalaleli baka Studio 7. Ngithanda ukukhumbuza ujaha lo uGawule ukuthi kawuphendulanga umbuzo obekubuzwa itatheli ukuthi kungani labo abakulala uMoblessing bangakaboni namanje, kungani amalunga ezani PF ahambe ahlasela esililweni sikaMoblessing bangabotshwanga kodwa sokubotshwe lunga e-TPC besethesha icala lokubangela udlwangudlwangu. Ngiphinde futhi ngibuze kugawule, ngicela ukuthi aphendule leyo mibuzo ayibuzwe ebese yaphendula lo wami. Ngisithi kuwe jaha Gawule, kungani amalunga ezani PF ehambe ayafika esililweni sikaMoblessing olilunga le-TPC bebevele besiyafunani khonale phezu kokuba kuyi ibo abethesa icala lokulala uMoblessing. Ngicela ungiphendule leyo mbuzo oyibuzwe wena lo engibuza wona. Mase ngiyagcwalisa ukuthi Gawule, angikwazi ukuthi ukhule okunganani, bashaye ngasoze ngibize babo Gawule, ngibiza ngojaho Gawule. Ubothi ubuzwa umbuzo uphendule iqiniso, uphendule umbuzo ungakulokhu bambu yeka khuluma izinto ezingazwakaliyo. Ukhuluma ukuthi izithandani yiba kulala nezithandani bathandana akusebenzi lokho nachaza nje ukuthi kungani labo bantu bengakabona ene baqinisile uma bethi ubule ngabantu bezani PF ngisho izwe bebethandana kodwa lapho lombuleleyo umthumbile wahambulala ulilanga ulilunga lezani PF lasaye ukuthi ubulele ubulewe ngabasekeli bezani PF so yekela nje ukuthi lokho ukukhuluma into engafakalile kunini abantu lokho bekhala ngawe izinto ozikhulumayo kumsakazweni kodwa awuyeki afundi ngani kuba indoda leqodo ekukhuluma into ezwakalayo phakathini kumphakathi yabo okukhulumayo ngozinja ziyamkhonkhoda
Studio 7 ninjani Khumsiso kamoya la wasematopekesi emazwa yilabantu basezimbabwe wase abasebutswana abahamba bayitoyitoyela ama-sanction ukuthi asuswe okwakusho ukuthi bahleli kahle ebutswana ngale kathi basuswa yini ekhaya mabathi ama-sanctions mawasuswa yini abasusa le ekhaya hhayi abanye abantu bayajabula sheo kushiswe lilanga uyale uyolwela ukuthi ama-sanctions asuswe kumnangakho awafakwanga ama-sanctions to the whole of Zimbabwe bafakele nje abantu abawu-5 kuphela bezanu-P F senihamba niyotoyitoya leniyoma laphana shiswa yilanga nikhuluma nikhihlisa amagwebu nithi ama-sanctions mawasuswe nihlobene naye umnangakwa loyo hhayi bantu basezimbabwe ake nibe nengqondo mani hayi
yo 7 vuka njani lonke lo mthwaka zonke hhayi sabezogawulela abangani babo bazama ngayo yonke indlela funa ukusabantu kanye uma bengasafuni bazama ngayo yonke indlela kodwa hhayi kuzowaphelela sisithi ayikho yaphapha yangahlali njalo akukho kuzalasta forever lapho kuzowaphelela khona bazazisola bazicabanga ukuthi abantu bayizithutha and njalo bebekwazi ukuthi bonke abakwenzayo konke lokhu bevika ngama-sanction angekho kuzagcina kuvelile ekugcineni ukuthi into yonke abayenzayo bayenza ngoba befuna ukuzinothisa bebulala abantu besenza yonke le nto abayenzayo ngiyabonga msakazi
Studio 7 salibonani livuka njalo ye hhayi liqinise uchamisthelele okwamanje kusazothi ma kufika isikhathi sama-election adlent uzoli mina ke angivotele ichamisa ngivotele deli emarab uchamisa u-child kakhulu akusuye umuntu ongaphathi bese ngisithi ngapha kubo enindebele hhayi mdala kukhululeka ungawulacala ungathi ma ukhuluma ungazani umumetha amaqebele engwanashisayo khululeka sibili ugcwale ibhafu khulume njengabanye abantu ha kodwa iphathi yakho yini le i-3C ya lizoba ngamaphini kuze kufike nini lizoba lokho lingamaphini emaphathi bese nibuya likhumala kithi khona lako mthokazi asingeke sililwe noma kungangeni khe ngabo
awu balaleli basakaliso azamke ngitshela abafuni liyabona mathi ngalifuna ukubona ukuthi ingxabano iyaphela ebantwini ababili abantu bengavela bevume lapho kule miseko ukuthi hayi lapha kodwa kube kukhona kuyesu kuyaphela kodwa nxa kuyukuthi balokhu besalethi ngi-right walaithi ngi-2012 wrong wena bontu right ehlale kukuphi umuntu o-right uburong akupheli liyabona ukuthi nxangizama ukuthi ndincede nyangizwe lisapoti indaba yegrowund ukuthi hayi upresident falangene president falangene beqalisa ukufoma igrowund wehlule ukuthi angene kulise ekhanyebisane wakwemukela kwabara namhlala belibona khona engani se-right angene ungalungisa into wayiwonayo into wayiwonayo iyaluseka kayini and ingani kuthiwa le into ahlwapho waze zophuma kuyonika amanye amazwe bemlungisele bengalasandla sakhona phakathi but nxaye nguyo olwisa ukukulungisa vele kukhohlwana ukuthi kulo muntu ozafaka kuthiwo yikakho noma ngaze likusapote linathi hayi uright angene uright angene uright angene phela kodwa-ke nanzelelani la nto abantu balikhangela nanzelelanini la nto abantu balikhangela njani noma nje liphunga ukuthi ikhohliswe yinto engahambi kuhle kodwa libone i-right phela sengimangala ngoba angaze ngizwe ngitsho kukodwa osoke kwakhulunywa ngizwa umukuthi hayi lapha kwaba yi-mistake konke liyakuyalula konke liyakulathi i-opposition i-opposition matoyakazi kibe u-7 ukuthi sithole siyinika izinto zonke lezi ayikazi kuse ngitsho kutankile ayibusanga ngitsho kuye nalo advocate jamisa kayikabusi vele kayilalutho esingathiwa siblema abantu ababambi into abayibabasentweni sani kasizeni ukuthi le bhayibhitsho njalo ukuthi akukho ukuhlolelana ukuhlolelana kuhle like livume ayikhona ukwalahawu lingabantu abanje ngengalingani sesishona ngeke uzishona lo ngishona shona liyakhomentela shona lina liblema abakini libuka amashona into abanje
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke ngoba isuka ibe mnenge njalo ingabamide eminye ingesenelisi ukuthi ingene kuhlelo. Siyabonga. Imbongi elodumo uObed Dube ukwele Ghana lapho anxuswe khona emcimbini wabasakhulayo. UDube usanda phenduka elizweni evela kwele Jelimani lapho ayinxuswe khona komunye njalo umcimbi. Sixoxe loDube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba lohambo lwakhe lweGhana.
Ngiyabingelela msakazi, ngiphinde ngibingelele futhi labalaleli kuzo zonke izindawo. Kuliqiniso sibili ukuthi kulomhlangano wabantu abatsha iAfrica yonke, iAll Africa Youth Congress iseGhana eAccra, amazwe wonke aweAfrica alabantu abakhona la. Umcimbi wakhona uqala namhlanje uyaphela mhla ka 5 November. Kusasa uyavula ngokusemthethweni, uzavulwa ngumongameli wakuleli lizwe owalapha eGhana, lami ngomu nyabamenywe yomeli Zimbabwe. Ngizohaya inkondlo, ngizahaya ku-official opening khona phana eqedwe umongameli, yimi ngizangena. Ngizaphinda futhi ngifacilitate kumanye ama-workshop ngikhangela ngokwamasiko i-culture. Ngingathi njengamafeature yikho okukhona ngomcimbi lowo engiwulandileyo. Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ukhethwe njani ukuthi uye khona ngapho eGhana?
Iqiniso lami ngeke ngilitho, abantu laba ngibona ngani umsebenzi wami bawulandela enkundleni zokuxhumana. La umnyaka ophelele bake baba lenye iCongress encane futhi eKenya bangibizile, kusho ukuthi bayalandela umsebenzi wami enkundleni zokuxhumana. Ngoba ngabona la msebengithumela umbiko ku-email bethi bangimema, basebengimema lami ngafika lapha.
Leyo ke imbongi elodumo uObed Dube obexoxa ecingweni leStudio 7 eseGhana. Hayi, siyamtshayela ke ihlombe eja elidala.
Thina singabantwana abancane labo
abahlalele
uyibola abantwana abancane mama
abahlalele
uyithina la abantwana abancane mama
abahlalele
uyibola abantwana abancane bakaNkulunkulu
abahlalele
uyibola abantwana abancane abahlale sempilweni mama
abahlalele
uyizole izingalo zikaNkulunkulu
abahlalele
usiyababo abantwana abancane abahlale ethembeni bo
abahlalele
uyiba abantwana mama house abantwana mama
abahlalele
uyibo ba
abantwana abahlale ethembeni
usizi usizi
usizi thina
usizi emhlabeni
mama
ulele mama
size thina
singa size madu ubasiyeluswa
yenze thina
singa mntwana kaNkuluNkulu madoda
size
size mama
size thina
singa bantwana bancana bahlale
size
mama
size thina singa
swayimvana bayana
size
singa mama
size thina singa
swayimvana madoda bo
size
mama
size thina singa
siyanambi
size thina singa
lolo thando mama
sizivu size thina singa
ngobanja uma
sesihlele
bu
size thina singa
sesibona amanxele sasizwe zakho
sizivu
mama
size thina singa
dodawathu
sizivu
sizivu
size thina singa
Sina sinalo kwaseluswa
yimana
mntwana kaNkulunkulu mama usize mama
sizize
mama
sizize thina
sinalo
usize luyaphenduka injabulo amanxeba bonke abakhona kulenkosi ayophenduka izin
kanyezi kusizi mama kusizi bu hayi mama
abantwana abancane lawo ke ngamambazo amnyama ama black mambazo besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30 zikhona ke ezinye indaba igama ngu Chris Gande.